Lapha sikhuluma ngendawo yaseHlagau, eChorojo Ward 1, indawo leyi 75 kilometers west of Chorojo Town. Abantu laba nayisibholane sabo safa last year ngoJuni, bathi bareporte DDF, bareporta le-district council, bathi reporta le-campfire, kodwa azange bathole impendulo ecacayo. Ngakho kathesi bakha amanzi endaweni okuthiwa kusesihazela esikolweni, which is 5 kilometers away from emizini yabo. So kulobu nzima sibe bukhulu kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele abantu abangelazinqola kumbe abangela obabhemi bokudonsa lezo nqola, bathole nzima sibili kakhulu. Njalo kunapho kukhiwa kulamazopha, kuyaphiwa namazopha ukuthi laba bakhangela ngalingaka, ngoba kukho abantu besihazela beHlagau labemakheni. AbeHlagau bakha ngolwesithathu la ngomgqibelo wamalanga lapho abakha khona amanzi kuleyo ndawo.
Izifuyo zona zikusimo bani?
Izifuyo lazo zithole nzima kakhulu. Nkomo indawo elamanzi ngombana kusesihazela kuphela, emakheni lakho babelawo umgodi wabo kodwa usuchile. Ngenxa yakhonokho kwathiwa inkomo zonke ledonki zonke kaziyenatha endaweni okuthiwa kuselungombe, lidamu lele eli-7 kilometers away. So ngenxa yokuthi kukhatshana, inkomo lezi azihambi nsuku zonke, zingahamba namhla kusasa ziyeqisa, ngoba besaba ukuthi zingacuba ngenxa yomango. So ziyawa yebo, kodwa bezingakawi kakhulu ukuthi nxa abantu abantu bengathola usizo lwamanzi zinathe eduzane masinyane, hayi zingaphila. Kodwa okwakathesi zihamba onalo umango we-7 kilometers ziyanatha, ngakho zinatha ziseqisa. Futhi sokuafektha kakhulu abantwana besikolo, ngoba abantwana sebecina belova kwesikhathi kufanele bethathe inkomo lezi bazise khona lapho ezinatha khona.
Kuyini okungenziwa okungaphathisa abantu laba?
Okungenziwa laphana yikuthi ama-stakeholders wanlale interest anjengabo-DDF, mhlawumbe bangabe bavakatshela umgodi ngalona omdala, babone ukuthi bangenza njani ukuthi amanzi azaphume laphana. Mhlawumbe bayabuya badrile futhi kuye phansi kakhulu, bese bezama ukufaka ama-pipe lawana. Kumbe labanye abanjengabo-campfire, ngoba i-campfire khonaphana iyasebenza echurochi active kakhulu, imali yakhona yaleyana yiye engancedisa ukuvusa into ezinjengezibholane. Or i-district council kumbe i-central government kumbe any donor nje engafisa ukuncedisa abantu labantu bakwanisa ukuthola amanzi, ngoba kathe sibili isimo sakhona sibi kakhulu ngendlela engakubona ngayo. Nxa kungenziwanga lutho masinyane, izifuyo eziningi zizakufa laphana. Laba abantu basengozini, ngoba kulabantu abagulayo kwesikhathi abanatha amaphilisi, awakwanisi ukuya ukha amanzi endaweni ekhatshana.